Kusenza futhi siqalise ukukhangela phela indaba eziphathelane lamalungiselelo ayenziwa iUnited Nations ikhangela ukuthi singenza njani, kuyini esingakwenza okungenza ukuthi umhlaba lo siwulondoloze ukwenzela ukuthi lezi zizukulwane zethu, lezi zizukulwane zabantwana bethu lazo, labantu bethu izizukulwane zabo bathole umhlaba uyindawo enhle ulondolozekile uphileka. Kutshengisela ukuthi abantu bangaba lamano okwenza okuningi esingakwenza. Kodwa Nkomo, ngithe ma ngikhangelisa konke khonokho, ngaba nemibuzo engizibuza yona ukuthi uSir Richard Branson lo esikhuluma ngaye ngumBritish, ngezinye indlela wenze konke lokhu, yebo kambe umele uluntu umhlaba wonke jikelele, kodwa abakhanya bekuthakazelela kakhulu ngamaBritish. Ngakhangela uJeff Bezos, ngambona futhi engumamerican, even sebeqeda bengilandela abentatheli izindaba kade bekhona pho ilauncher, from ilaunching pad irocket yakhe ingena isiya ku space, bekhuluma besithi this is a big gain for America, America has done it. Ngazibuza mina ukuthi manje mina njengomuntu omnyama, njengomuntu weAfrica, kuyini okukhona esingakwenza lathi ukuthi sitshengisele ingqubekela phambili enhle kangaka, etshengisele ukuthi lathi sikhangelele ukuthi kusasa labantu bethu lingasala lilolutho.
Sesike sezwa dokotela ama-astronauts lama-scientists aseke aya emkhathini kwi-International Space Station esithi athe ekhonale ekhangela emuva phansi abona umhlaba ngelihlo elehlukileyo. Alubana kuthe kwaphumelela abantu abaningi labo venelisa ukuya emkhathini, ubona lokho kungaphathisa yini ekulwisaneni lokuguquka komkhathi ukuze silondoloze imbumbuluza le engomhlaba esithi likhaya lethu?
Ngibona ngani kungaphathisa nxa abantu ngobuningi babo benganelisa ukuthi bazwisise okukhulunywa ngama scientist lawa athe nxa ihambe ku International Space Station akubona kubonayo abuye kukhuluma, ngoba babe bebalutshwana bebuya bekhuluma bakukhulumayo. Nxa kungaba lento enjengaleyi osokulethuba lokuthi abantu abaningi sebekwanisa ukuthi baye ku space, nanku phela uSir Richard Branson uthe evele eku space wabuye ekhulumana naleyo into eyikhulumayo, wabuye sithi uthe ephezulu le ekhangela umhlaba ebona ibhola lomhlaba wafikelwa ngumkhumbulo wothando lomhlaba lokuzibuza ukuthi kuyini esingakwenza ukuze siwulondoloze umhlaba lo ngoba uqhakatheke kakhulu. Khona okuyano okumenze wafikelwa umkhumbulo lo bekuyikuthi ube khona phana, wabona ukuthi kuningi okwenzakalayo okuswelekayo okwenza ukuthi umhlaba lo njengekhaya lethu singawuphathi kuhle. Bengibona lami kuyikuthi aluba kungenzeka kuhamba abantu abaningi banelisa ukuya kuspace bebuya bekhuluma inkulumo efana nayo, mhlawumbe indaba ye sustainable social design, sustainable social development, lama millennium development goals awu United Nations, lakho konke inkulumo ezinjengalezi singanelisa ukuthi sizithathe ngokuqotho Nkomo. Ngikhuluma kunje nje singabantu abangohloniphiwe umhlaba wethu esiphila kiwo, siyadlalisa ama plastic Nkomo, siyadlalisa izinto eziningi esingathi zibhidliza iozone layer, senza izinto eziningi esingalunganga Nkomo, iwaste esiyiproducerayo esiyikhuphayo isiya ngisho la ku space idestroy ozone layer iningi, asizihluphi Nkomo. Uyathola abantu bechisa amaganga besenza konke khonoko, mhlawumbe singathi sesile nkulumo eningi abantu bekhuluma ngoba bekubona laba kubonileyo bephezulu, kungasenza siqalise ukucabanga sibone ikhaya lethu leli esithi i-earth ngendlela e-different Nkomo, ngendlela ehlukeneyo.